So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNhlangula 2021 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le-COVID-19. Ukhanya libimetheka ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Ngiyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo ba-clear indaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise indaba iqondisise indaba uchace ukuthi kathi kuvele kona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Soku leminyaka phose engamachumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane ewange Colliery okwaziwa ngokuthi Kamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka 6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka imethane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamathumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iwange Central edalelesi Parliament uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga lele liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungozi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana nayo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshitsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukonvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTown ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le bhesi ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kulengela bhesi ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long singela bhesi esiyabe silayo la ama-neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba bapambanise bengapambanisa bazawotshwa bazathatha umthetho wabhala ezandleni zabo. So into ebonakalayo yini yibhesi. Amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinwa ahanjiswe emapholisa. Ipholisa liyabe likhona a-trained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi zichaye bo siyabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lo othi sihlale simkhathe simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. But it's not just singulala kona la. Then umthetho usukulisa njani? Usuzibona. Ibhesi ayibuye phakathi kwe. Sibe lamapolisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu, omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibe khona umuntu uyasuka la ngemali yakhe enyathi abuya phendula. Siyakwenza ivolontari training yabantu. And kube nzima imali kokuthi izakhamizi zoziraise abantu imali zakhona abatrenanga bakhona thina ababeinesifiso sokulokhulu abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa zithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapho abahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni xa unemota bakhuphe ibhatri lemota bathatha amakhiye and abanye babebelele omakhelwane babebengezo beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethe sokwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawutu iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapolisa apatroli esigabeni elembhobho ngoba ukuthi kuthi uyayina ebhawutu asoze bakwanise lo.
Sima lapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Harper Cooke Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Itamai Mahengahama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Moteza eGlenview eHarare banakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Matshobana Ncube igqwetha elilela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha e-MDC la amabili akhululiwe. Unfortunately angabiboni i-judgment yakhona yonke. Ngibone okulutshwana nxa kuyukuthi i-Supreme Court ithi la abantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi badimande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama-damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa i-malicious prosecution. Kusho ukuthi lowo olomlandu wokuthi bathonisiswe bachutshiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachutshisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosikhuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we G7 lowe NATO. Inhlanganiso eziguqela European Union, United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana eTwitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Namhla sixoxa ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Gobalanda, kunjani?
Itshona njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi, konke uhamba kahle emcando kuphela.
Emcando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu babuze bathi uLozi Gay mbani. So ke angifuni ukuthi uphendule khona manje, kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi, angiyona imbongi, ngathi ngisomlando, angiyona imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni isakho sikhunda lesi?
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history, umlando wesizwe sakithi samaNdebele, nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizobakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngomama uLozi Gay.
Yeah, batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngayenza ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabanzi. Ngichaza ngomama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo beyindlovukazi yakwamthwakazi shadwe yinkosi uLobhengula, kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nandjube, labo uMamkhwananzi, umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamahla khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi uLobhengula wonke, wayakha umuzi ukuthiwa kwonkosikazi kuEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe lupha. Labosikhobokhobo bagadalwa umuzi othiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi uLobhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlaba ezulu owawuholwa ngumama uLozi Gay, labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula ubulawayo wayesedilikile lapho phela, ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay, lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi heyi, lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda iwele phansi ngehloko yakuthiwa kuseithiwa yimpi yehlokela ibomvu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhofisikazi wonke, wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane, uMandiweni wayezalwa ngale kubaba uKhayisa. Nguye wathathwayo labantwana abagoqela uSdojiwe, uNgubo Yenja, bonke labayana bayalahlelwa le Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khona. Kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay, kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo So ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengala nkosi bavuseka lula ingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama uLozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzilwana kufanele ukuthi abantu bekunanzeke umuzilwana othiwa kunkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLozikeyi
hayi ke udaba lwethuluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobala Ndamade ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silo ntukabelinkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yelinga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintutshwana ezazithwele lijaha elinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyananzelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu kana lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumbe abafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni Abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni. Kungasithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ye phezu kombuso, ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni. Kodwa uduba lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphila. Lelayo isikuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sikhambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni Isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni ayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bagijima bekhonakale bengizothwaswa kulomunye ngapho futhi osevukile gijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyibhethe mfundisi
kasithandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami lenkomo
okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo umthakazi omhlezi zimpapo umhleli ngali jona njani izulu kandaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakho leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda oza Jelo kuneni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani
I'm fine thank you so much
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu cha sicela abalaleli okuneni
Yes, I think it is the pants. Into le ngathi maybe ngichase ngithi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Lapha thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekhatha ngo umnyaka uqalisa ngo January. Yathi chova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana. Ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli so bathathela imali ngabasifisa ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe besikole i-disposable income leyo imali ukuthi umuntu akwazi ukuyisebenzisa hayi abantu bale mali endifani bayibhizinisi lelikhaya
siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina bengingafisa ukuthi uhulumende ancedise i-informal sector
hayi wothi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoye sigciba ingxoxo kuthasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafani bewathole iprocess yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bantla ngaba ngenze politics umuntu ulethi makanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana lamabhizinisi ngoba employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona kwimisebenzi yezandla sangathi amafanzi abe available kungabi lebandlululo kungabi lokukhangela ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede econsumise isifiso
Hayi siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi yisesehliwe kumango yisesifikile emaphetholeni ohlelo Lukandaba sithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele olevalelisayo ngenjabulo igama ngumayigobe wothi ngitshaye phansi Lukandaba Zimbabwe muhle bye-bye
siyabonga Mike Hove silikhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisa uGibbs Dube